I think i-GBC imangaze abantu abaningi ngoba I think abaningi njengeparty entsha bebengacabangeli ukuthi ngathola ama-seats wona la esiwathole ngakhangela koBulawayo bathethe wonke ama-seats akoBulawayo eMath North eMathebeleni North lapho ababethole ngo-2018 I think babethola ama-seats ayi-4 or 3 kanti esibanele sokuthi bethole ama-seats kumbe 7 kukhangelela ukuthi bangathola kumbe ayafika 9 eLupane bathethe iLupane yonke kuma MPs bathatha leLupane ku rural district council wakhangela matopo ngale futhi la kweMath South bayenze kuhle ngeMath South ngo-2018 abantu beTPC I mean kwase kuyi MDC then abala seat abayitholayo this time around iTPC ithola ama seat amabili emphethe semathathu ukhangelela ukuthi ama elections yaphela bangabe sebethole kumbe ngaba mane kuma rural district council lapha bathola ilidi bayibo abaza control district council ematopo ebulili manjalo ngapha bathethe ama district council wards ayi-10 out of 19 eHarare labo benza kuhle kakhulu le kwezinye indawo lapho kade kungacacanyelwa khona so ngibona ngani bazenelisa ukuthi befike kubo almost 70 or 70 plus ama seats okuzayenza ukuthi izanu ingatholi i-2/3 majority eParliament indaba ye-2/3 majority eParliament kuleli parliament elizayo in the next 5 years iqhakatheke kakhulu ngoba isisekelo sombuso sithi khona umongameli weZimbabwe umele buse ama terms amabili ebese chia so umnanga kwa item yakhe ukugcina le njengoba abazi abantu bezani bebe belakho ukuthi bangatshintsha iconstitution ukuthi benike umnanga kwa enye term iTPC ingathola ke ama seats ambalwa afika 70 kumbe 70 plus aza yenza because izanu idinga 141 ukuthi bele 2/3 majority izanu ngehlele ukufika lapho bengabile 2/3 majority then I saw ziyenelise ukuthi qalise nje ukudlala ngokutshintsha iconstitution elizwe besenza ukuthi bedile lama succession issues abo
kukhetho luka 2018 izanu yathola isihlalo esisodwa kuphela eHarare kodwa khathesi kulolu khetho sigcine silezihlalo ezintathu ungathini ngalokho
I think abezanu bakuthulele kona ukuthi bathi bazayenza basebenza ama-indoors eHarare bathi okunye sikunanzelela eHarare lapha kube le delimitation lapho ukuthi kutshintshwa ama-boundaries yamanye ama-boundaries akhona angene emakhaya kumbe into emaplazini lapha but also indaba zama-candidate amabili ama-double candidate ama-triple candidate ekhona ngale eHarare yikho kubulele kakhulu ibandla le-TPC singakhangele ePort South laphana bekula ama-candidate e-TPC amathathu omunye uthole 1800 omunye 1300 omunye 5000 something owezanu wawina nge 6000 somewhere there unga add wonke amavoti e-TPC angena ku 8000